Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani mtoka zomu shle Ola mugela emweni ngenjabulo Ngolesi tatu mshlaka 28 kumbimbicho 2018 Nguntunga milinkomo Endabeni zetu la mshlanji
Singena phakathi kwekhefu lepasira siyakwazi ukuba lezinkozi zomgwaqo ezenzakalayo. Siyathandaza ukuthi zingabi khona, kodwa nxa zingaba khona, udubo olungaba khona lapho esilukhangeleyo ukuthi njengoba amadokotela ekhala lomsebenzi, abantu abaningi bangalahlekelwa zimpilo zabo.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance ithi abantu abazawelwa zingozi zomgwaqo ngekhefu lepasika balakho ukufa mahlayana ngokuswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi.
Siyabacela njalo ukuthi bachayele bekusimo esijwayelekileyo bangaze banatamponjwana angagcina esebenza bangaboni kahle zimpisebesika lo mdlandla ongale kokwethela okusebenza kahle.
Abachayeli bezimota bona bakhuthazwa ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo ngephasika. Ibandla lezaphu selethule uluhlu lwezithembiso zalo elithi lizazenzela uzulu nxa lithe lanqoba kukhetho oluzayo imanifesto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi abantu abazawelwa zingozi zomgwaqo ngekhefu lephasika balakho ukufa mahlayana ngokuswela abelaphi ezibhedlela ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi. Ngokunjalo iChristian Alliance ithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele adinge indlela zokulungisisa izikhalazo zabodokotela ngokuphangisa ukuze babuyele emsebenzini. Odokotela sebefikisa phose inyanga bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo abathi liphansi. Sixoxele umqondisi weChristian Alliance umnumzana uSenisifanda.
Yethu sesikhathazekile sinanzelela ukuthi lolu dubo olokwekela lokukhalala umsebenzi kwabodokotela soludonse isikhathi eside kakhulu. Njalo siyananzelela ukuthi sokwedlule ukuthi singakhangela ukuthi sokuludubo labodokotela kuphela. Kodwa sibona sokuyinto esingahlukuluza isizwe sonke seZimbabwe. Okokuqala sibona ukuthi kulabantu abaningi abadubekayo abangakwanisiyo ukuthi bayebhadala odokotela abazimele bodwa. Abantu laba ngabantu abadinga uncedo kuzibhedlela zethu zikahulumende. Manje nxa lindaba ilokhu iqhubekela phambili inje kungala kuvumelana kutsho ukuthi sesiqalisa ukuthola imbiko yabantu abafayo, njalo sesiqalisa ukuthola imbiko yokukhathazeka kwabantu abaningi. Okwesibili sesihlutshwa ukuthi singena phakathi kwekhefu lepasika. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi esiningi nxa sikhangelela umnyaka wedlulileyo kubhubha abantu abaningi ngalesi sikhathi. Siyakwazi ukuthi kuba lezi ngozi zomgwaqo ezenzakalayo. Siyathandaza ukuthi zingabi khona, kodwa nxa zingaba khona, udubo olungaba khona lapho esilukhangeleyo ukuthi njengoba amadokotela ekhala lomsebenzi, abantu abaningi bangalahlekelwa zimpilo zabo.
Kodwa lungalungisiswa njani kahle kahle udaba lwabodokotela ngoba uhulumende uthi kalayo imali, odokotela labo bathi nxa ingaphumanga leyo mali kababuyele emsebenzini?
Thina sifuna indaba ibisifuna yena upresident ubaba uMnangagwa ukuthi ayingenele esebenza ke lo minister okhangele zoneze indaba lezi ezabodokotela lezempilo kahle yabantu ubaba uParenyat. Mbona ngani zikhona ezinye izimali uhulumende alazo abezinike ezinye ingatsha zikahulumende. Leyo mali uhulumende ubengayithatha icele ayise ngapha ekukhangelela ukuthi njengoba sokube lo dubo amadokotela sokudingakala ukuthi kulungise izinto eziningi ngoba sananzelela ukuthi izinto lezi amadokotela akhala ngazo ukuthi kube le mithi ezibhedlela bathole izinto zokusebenzisa nxa beselapha abantu lokuthi imiholo yabo iphakame ibijane ephezulu. Thina sibona ngani kuyikukhuluma ngento eyayivele ikhona wonke umuntu eZimbabwe ukuthi ngabe iyenzakala ngaleyo ndlela. Ngakho uhulumente kakhwathaza izikhwama adinga izimali kwezinye izindawo angazicela azifake ngapha kubodokotela. Sibona ngani lokhu kuqakathekile ukuthi kwenzakale kanjani.
Umnumzana Useni Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso egcina iziphala zegazi elisetshenziswa ezibhedlela iNational Blood Services of Zimbabwe ixwayisa abatshayeli bezimota ukuthi behambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe izingozi zomgwaqo ngesikhathi sePhasika. Isikhathi sekhefu sivame ukuba lengozi zomgwaqo eziningi njalo baningi abantu abafela kuzo mnyaka ngomnyaka. Sixoxele sikhulumeli seNational Blood Services umnumzana Sifundo Ngwenya saqala ngokumbuza ukuthi iziphala zegazi lesizwe limi njani okwamanje.
Yasadalalwa babe bemsadalalwa sibili okungangokuthi ngizwe ingqupunga yami lapha ingivikela ukuthi hayi lakhona ngale ngaphetheya kwaChangana bangani badobhadobhile bebelokhu bengitshengisa uluhlu lwekusebenza kwabo lami ngibathumezele kwangapha. Hayi indlela zimhlophe sibili yikuthi nje uhlupho lufanana nje ukuthi igazi lifana lokuthi sidinga amanzi sifake emfuleni laphana uyabe khanya ungani ugcwele kodwa ukusetshenziswa kwakhona ngithi sekuyakuya ngokuthi baningakana abanxwanele amanzi akhona lalo igazi linjalo asikwazi ukuthi okuphambi kwethu lapha nxa siyabamba ikhefu sibe igazi siya ngalo sizasebenzisa okungakanani kodwa-ke hayi kuhlelekile sibili.
Inhlelo zenu zokulithapha loni gazi ziyaqhubeka kodwa elizweni lonke nje jikelele.
Ziyaqhubeka sibili yazi ukuthi zinini esiphuthumayo sibili ngoba ngikhuluma kanje nje emhlubeni emandebeleni mhlaziyisikhombisa kumabasi siyabe siphuthuma la mantombazana e-Evelyn High laphana kanti-ke kuyabe kuchaphakile izwe lonke nje enkabazwe kuyabe kunjalo ngapha e-Fort Victoria emasingo kuyabe kunjalo kukathike laphezulu khonale kobamba sonke e-Harare phila hhayi kuyabe kunjalo lakho futhi bese amtali khona lephezulu kuyabe kunjalo kuyaphuthuma sibili inhlelo zidengiwe ilizwe lonke la mabandla esiwatholileyo sizasebenza lawo ibandla lesabatha kukanti-ke kukhona amankampani athize emhlubeni emandebeni lapho sizasebenza lawo kukhona njalo imfundo ezingaphezulu la izikolo ezingaphezulu enasilaba sizasebenza labo njalo futhi kanti-ke kotsholotsho khonale ngapha konyathi entabazindini emanxeleni kuyabamba okhezi khonale kule ndlela esizifakileyo ukwenzela ukuthi zeleni suke siphathisa kanti-ke nakulezi ezinye izindawo ezibethayo njengaphetshiya kwele mandebeleni balisa labo njalo balendlela eziyaba ziphuthuma ngokufana nayo.
Uzulu lingamkhuthaza ngawapha amazwi baba Ngwenya ongathanda ukuza phambili azenikeza igazi.
Ake silombeni imigazi sishaba sakithi singaze salindele ukuthi ubungozi buze buvele busithole singamanga kahle. Engicelayo ukuthi asiqhubekeni sisenza njalo sisiza ngobuningi bethu bonke abaleminyaka elithumi lesithupha belesi sindo samathumi amahla ama-KG beze ngaphambili sizame ukubana silombe igazi eleneleyo ukuthi lanxa kuzaba nenhlelo eziningi nginanzelela ukuthi babe behambela kakhulu abeze-TC besiza kwelakithi ngangapha ngoba bebebala inkulungwane ezingaba ntathu kusiya kwezinhlanu abazabe besiza bevele emazweni athiyeni agaqeke izwekazi le-Afrika belanda umkhankaso wabo sithi thina khona phana bakithi akungabizozwayo kasinikezeni imigazi kakhulu sililombe kakhulu kwenzela ukuthi lanxa kungavela ungavela kungehli kungehlanga sitholakale lathi siningokuqonda.
Abatshayeli bezimota bona kuyini ongabaxwayisa ngakho ngoba siyazi ngesikhathi sekhefu abanye bagcina sebegijima kakhulu okwedlulise amalawulo kugcine sokusiba lezingozi ebezingamelanga zibe khona.
Esingakutsho yikuthi hayi mayilamba kithi mayilale ngenxeba abatshayeli ake lizazi ukuthi ngithole ithuba lokuphumula eleneleyo kangakanani phecelezi lihlolise inkolo zomlilo zenu lingakangeni uhambo kanjani kangakanani-ke phecelezi ngithi mina kababone ukuthi baphuthuma uhambo usabona amehlo omuntu hhayi ukuthi kube ngawomuntu esencediswa ngayo inkolo yomlilo ngoba izikhathi zokuhamba sokunqunda amehlo sekumnyama sekimathunzi akandanga ukuthi kube kahle ngoba kule nyamazana zasenje ezingena emgwaqweni zisukela phana ngoba zona ziphile ebusuku vele zibalekela umuntu lezi nyamazana ezinye ziphile ukusukelana lazo ngemgwaqweni sugiqa imota sokulimala abantu silimala la ukuswelakala impilo siyabatshela njalo ukuthi bachayele bekusimo esijwayelekileyo bangaze banatamponjwana angagcina esebenza bangaboni kahle kumbe sebesika lo mdlandla ongale kokweqela ukusebenza kahle kwenkolo yomlilo siyabacela balandele lezi zinini eziceliweyo kangakanani nje nemigwaqo yethu kayimanga ukuqonda ngenxa yokuthi umkhono wethu kawumanga kahle yebona yeyikhona engani ilungisiwe imigwaqo kodwa ke eminingi yakhona ilamabhodulo siyacela ukuthi bazame ukuthi bathobeke kangakanani njalo bazame ukuthi babe nomuntu ungaze watshayela usuthukuthele ngenxa yokukhulunyiswa kabi kumbe ningabagadi bakho abagibeli kumbe lokuthi ungawumqhathi lingazwananga ngokuthize ungangcono ungayiqhubileyo nkolo yomlilo kodwa ulinde ukuthi uze udede umoya wakho ungene kiyo ungumuntu ophephileyo ungumuntu olengqondo umqondo ophangayo lohambo lwakho.
Umnumzana Sifundo Ngwenya ngowenhlanganiso elomba iziphala zegazi iNational Blood Services of Zimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zilakho ukukhalala umsebenzi ngobunengi kusigatshana esilandelayo zikhala ngeholo. Abalakho ukukhalala umsebenzi njengabodokotela bagoqela abongi kanye lababalisi bona abake batshengisela izolo eHarare besithi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwesikolo nxa uhulumende engehluleka ukwengeza iholo labo. Sixoxele ngcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uhulumeni uthwele nzima kakhulu, kodwa bathwele nzima kakhulu ngabantu, yibo dokotela, yibo nesi, yibo amateacher, ngokuba imali abayisebenzelayo kabayizuzi, bazuza imadlana encane, kuthi yona leyo madlana encane bangayizuzi ebhenki. Kube sekuthi imali efanele iye kumateacher lamadokotela namanesi layo, wonke umuntu osebenza gadala lelizweni, iya emaseleni. Amasela ithatha ayilahlele ngaphandle kwelizwe kumba ayigcine ezindlini. Akusonto okungenza kube lo muntu oyedwa nje othokozayo ngesimo selizwe nxa kunjalo.
Lungalungisiswa njani lolu daba Ncube ngoba uhulumende laye ukhala ngemali uthi izikhwama zibhobokile?
Zibhotshozwe ngubani? Zibhotshozwe ngamasela wona lawa akade busa kusuka ngo-1980 etshontshela abantu kwaze kwagcina kungasela lutho. Imali ebifanele ebantwini njengoba ngengatsho ibuthwe yaphela ithathwa yibo. Akulandlela yokuthi uhulumende umele ayidinge leyo mali ayithole. Nxa esehluleka asho ukuthi ngiyehluleka kungene omunye. Indlela okusetshenzwa khona vele emhlabeni wonke jikelele. Akwenzi ukuthi kugcine umuntu athi yena hayi ngiyehluleka kodwa ngizahlala. Kube kusitsho ukuthi athi hayi ngiyehluleka phakamisa izandla kungene omunye. Azame laye kungene omunye kuzame laye. Yikho phela okuvele kubhaliwe kusisekelo sombuso. Kodwa abantu bakithi abafanelanga bahlupheke ngenxa yokuthi kuthiwe nje kulusiza kulalutho. Kumele kube khona okwenza.
Ukhona ungathi sokulobubelo mbijana yini nxa uqathanisa impilo phansi kukahulumende kaMnangagwa elo hulumende kaMgabe?
Kulobubelo lapha lalaphana lobo kunengi lokho komile kunjalo. Angithi khona lokhu yana kubonile ukuthi amatishala abethengisela kungelanduku ebatshayayo ngumehluko. Khona lokhu ukuthi kawusafika ma-roadblock kuyo yonke indawo ngumehluko. Ukuthi ama-political party ayafaka imihlangano ngobuningi bayo ivunywe lobe eminye isaliwa ngandlela thile yokuganga kuletha umehluko. Kodwa nxa sikhuluma nge-economy ezomnotho akukabi lenguquko. Okade engasebenzi lokho engasebenza kula factory phela entsha esivuliwe yaqhatha abantu ngobuningi. Inguquko kayikabi khona ekhangelelwe ngabantu.
Emabhanga kunjani khona kulezi nsuku?
Kome qha imali yakhona iyalayinelwa yebo kahambe kusiya ngebhanga okilo ungazuza leyo $50 kumbe $75 kumbe laba abanye abamabhenki amanye xa ibe khona ibe ngathithi ixaxa. Kodwa ikhona lokhuyana ukuthi kuyavukelwa ebusuku usiyathola imadlana encane. Ithengani-ke leyo ayithengi lutho ngoba phela izinto zakhona ziyadula kakhulu ezisezitolo. Kusomile yebo kahambe kule nguquko lapha lalaphana kodwa akufanelanga kuze kube sebunzimeni obunjengalobo vele nxa abantu bekuvuswa kahle kumele kube lenguquko abantu bayayifuna into yokuthi imali kayingadingwa nzima emabhenki
nxa ukhuluma labo ncube abantu ukhuluma lezakhamizi zithini ngokwenzakalayo zithi sehlulekile uhulumende kumbe zithi kusasemasinyane ukumahlulela
kuya ngokuthi umuntu wakhona ukukhangela ngayiphi indlela nxa ekhangela iqembu lezanu TF elisuke ngo-1980 uyakuthi senehlulekile kodwa ngahlukanisa iqembu lezanu PF nalabo abangene enyakenye mhlawumbe ngathi baselesikhathi abafanele basiphiwe angikwazi ukuthi ungakuhlukanisa khona lokho sekusiya ngomuntu ngamunye kodwa kimi abasuke ngo-1980 babalokhe bebusa lokho kuyizanu PF akwazi ukutshintsha iparty kungabe kutshintsha abantu kodwa iparty ilokhe inye ngakho ke kunzima ukubona ukuthi inguquko bani enkulu abangayiletha kodwa ke asilindeni sibone kuze kufika ama-election ukuthi abantu bakhetha kuphi kwakhona njengoba belelungelo lokukhetha
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusazwe Ivandla lezaphu selethule uluhlu lwezithembiso elithi lizazenzela uZulu nxa linganqoba kukhetho oluzayo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiswa Dabengwa wethule izithembiso zebandla lakhe imanifesto emhlanganweni awenze lentatheli izindaba kanye labasekeli bebandla lakhe kobulawayo izolo. Umnumzana Dabengwa uthembise ukuthi ibandla lakhe linganqoba kukhetho lwalonyaka lizahlonipho isisekelo sombuso welizwe ngokuvumela umbuso wezabelo kumbe i-devolution of power ngesingisi.
Isisekelo esikhulu selizwe. Siyakhuluma ngayo into ye-devolution. Thina njengezaphu besifisa ukuthi abantu bezigaba langezigaba babe yibo abazakutsho ezindaweni zabo ukuthi kuyini abakubonayo okungathuthukisa impilo zabo.
Esinye isicukuthwane sezaphu unkosikazi Sakhile Sibanda uthe leli bandla lizimisele ukuthuthukisa abesifazana. Ngokunjalo uthe ingxenye yabantu abazancintisa kukhetho bemelele libandla kuzaba ngomama.
Inclusion yabomama into ekhona esilayo thina ngokwethu besifuna i-50-50.
Unkosikazi Sibanda uthe njalo abasakhulayo labo bazavunyelwa ukungena kukhetho ngobuningi.
Sesikhulile thina sesifuna ontanga babe yibo abaphambili. Thina esizaphu sifuna ukuthi sicapacitate ama youth.
Kumanifesto yalo le ibandla lezaphu lithembisa ukuthi lingangena embusweni lizalungisisa udaba lokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende njalo nxa isabelo thize silemisebenzi kuqhatshwe izakhamizi zaleyo ndawo. Lithembisa njalo ukuqakathekisa inhlelo zokulisana lokuguquka komkhathi i-climate change. Umnumzana Dabengwa ukhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi bavote ngobuningi kodwa uthe ukuba khona kwabantu abake baba ngamabutho kukhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission into engalunganga. Abalandeli bezaphu abaphatheke emhlanganweni lo bathakazelele izithembiso zebandla labo. Omunye wabo ngumnumzana Mkhululi Zulu.
Ngikuthande kakhulu ngithande baleli phume ngesecurity freedom ngoba izaphu ihambelana lenkululeko yabantu. Ilawa ama rights la singeke siwabone nxa singakhuluma ngenkululeko yabantu.
Ibandla lezaphu liyingxenye yomanyano wamabandla aphikisayo owe Coalition of Democrats iCOD. Ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edalele parlamente lomongameli welizwe luzakwenziwa kusikhatshana esilandelayo ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Khama uzatshiya isikhundla sakhe ngomgqibelo ngemva kokubusa okweminyaka elitshumi. Umsekeli wakhe umnumzana Mokwesi Masisi nguye osengena kulesi sikhundla. Ukusuka kukaKhama lokhu sokutshiye izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele Botswana
zizibuza ukuthi gambe umbuso kamongameli Masisi ungaba uziphatheleni. Kubika uMartini Ngwenya.
Umongameli Ian Khama, Sirutse Khama, uzathiya isikhundla lesi ngomgqibelo egqiba iminyaka engamachumi esehlalweni. UKhama uzadedela umsekeli wakhe umkhwetsi Eric Masisi ozangena esikhundleni ngensonto mhlaka 1 Mabasa. UKhama ubesaziwa kakhulu kwabezimabwe njengomuntu ongadondi ukukhuluma ingqondo yakhe ikakhulu phezu kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ababili laba babengabonani ngelihlo uKhama isithi ayihlike esikhundleni ngoba encindezela abantu njalo eseluphele. Lokhu kwenza ukuthi athandwe liningi labezimabwe elaselikhathele ngombuso kaMugabe. Ngakho ngesikhathi kuzangena uMasisi esikhundleni, abanye abezimabwe banaqiniso ukuthi kusasa yabo injani kwele Botswana, besithi ozaba umongameli uMasisi akaziwa ukuthi ungumuntu onjani njalo ezaphatha njani njengoba kade engumuntu obengavamanga ukukhuluma kangako. Unkosazana Irene Dube uthi balindele ukubona ukuthi kuzabahambela njani uKhama engehlika esihlalweni.
UKhama wasikhulumela kakhulu njengamaZimbabweans esithi uMugabe kumele ahambe, so asazi ukuthi kuzaba lotshintshobani ikakhulu sikhangele ikusasa yabeZimbabwe eBotswana abakungajazi imisebenzi ezithiyeneyo, sikhuluma ngendaba zama-permits lokunye nje okungama-benefits okunjani.
Kanti uMnumzana Dumisani Ncube uthi uMongameli Khama watshengisa ukuthi uyakhathazeka ngesimo seZimbabwe, ngakho bakhangele ukuthi ongenayo yena uzakwenza kanjani.
U-Ian Khama proved ukuthi ikhethi ngesikhathi uMugabe engcindezela abantu, ndi constantly reminded him ukuthi ayehle esihlalweni. Now with uMongameli omutsha ongenayo, obviously sizabe sikhangelele with keen interest ukuthi udawo lweZimbabwe yena uzaluphatha njani.
UKhama uphuma esihlalweni ngemva kokunxusa uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi avakatshele eBotswana okuqala phose eminyakeni ongamachumi amabili, njalo iBotswana leZimbabwe ziphakathi kokulungisisa ubudlelwano obonakala ngesikhathi sikaMugabe. UMnumzana Rodwell Moyo uthi bazabona ukuthi umongameli omutsha weBotswana yena uzaqhubeka njani ngokukade sekuqalwe ngumongameli Khama.
Ukukhathazeka kakhulu ngokuthiya kukaKhama umsebenzi, ngoba ubekade engumuntu ohlezi ekhulumela amaZimbabweans, okutshengisela ukuthi ubelothando lokubona ilizwe liphumelela ngendlela zedemokhrasi.
UMasisi owayengumbalisi njalo eneminyaka yamachumi amahlanu lanhlanu i-55 kakaze akhulume mgceke ngeZimbabwe, lokhu waba ngumsekeli kamongameli ngo-2014. Umongameli kavotelwa kwele Botswana, isisekelo sombuso sisithwa ngumsekeli kamongameli nguye othatha isikhundla ngemva kweminyaka elithumi. UKhama ushiya isikhundla ephiwe izigidi lezigidi zamapula kanye lemkomo kuzipho aziphiwe nguZulu. Ngensonto eleBotswana lizagcoba umongameli walo wesihlanu lokhe lathola uzibuse kwele Bhilithani ngomnyaka ka-1966. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Isabelo seMathebeleland sesinxusiwe ukuthi sithumele iqembu elizaphatheka kumidlalo yenguqu ezangenwa izizwe zomhlaba eLondon kwele Bhilithani. Imidlalo le idlalwa ngamazwe lezigaba ezincindezelwe ngesizathu zombusazwe. Intethelizindaba yethu uEzra Chisospanda uyalandisa.
Imidlalo le iqoqwa yi-Confederation of Independent Football, njalo kwakuqala ukuthi iMathebeleland inxuswe kulandela ukuba kwayo lilunga lalenhlanganiso. Umdlali okwaba lodumo olukhulu kuqembu leZimbabwe Warriors leLiverpool uBruce Grobler ngomunye wabazancedisa ukulolonga leli qembu. Nobhala jikelele we-UK Matheland Football Confederation Committee, Mnumzana Nqobile Nkomo usichazisela okuningi ngale imidlalo.
I-CONIFA yinhlanganiso yebhola yamazwe ezigaba kumbe inhlanganiso ezingenelisi ukuba ngaphansi kweFIFA. I-CONIFA yona iqoqe umncintiswano webhola wamazwe wonke kumagumbi onke omhlaba. Lo mncintiswano uzaba seLondon e-United Kingdom, uzoqala mhla ka-31 kuNkwenkwezi uphela mhla ka-9 kuNhlangula 2018.
Unkomo uchaze njalo ukuthi isabelo seMathebeleland sangena njani kule mncintiswane.
I-MFC yangena ngaphansi kwe-CONIFA ngo-2016 yalandela imikhuba lemithetho yeConifa, yadlala njalo lamaqembu achiyeneyo iyanqoba yeza yenelisa ukungena kumncintiswano ozaba seLondon.
Ukuthwala iqembu labadlali bebhola lesuka eZimbabwe lizodlala phetsheya kubiza imali eningi. Ngakho uMnumzana Nkomo uthi badinga uxhaso lwamakhampani amakhulu.
Sithanda ukubonga labo abancede iqembu ngemali langakho konke ukuze lifike kulesi sigaba. Okwamanje iqembu likabi le main sponsor kulamathuba kumakhampani lakulabo bakumabhizimusi ukuba basekele iqembu njengama sponsors. Iqembu lithanda ukubonga kakhulu uBruce Grobler ngokuvuma ukuba ngucoach wabo goalkeeper njalo lokuthi abe ngubrand ambassador.
Unkomo uye phambili esithi abantu baseNgilandi abadabuka eZimbabwe ikakhulu eMatheweland kumele baziqhenye ngeqembu labo elizobonisa umhlaba ukuthi isabelo leso siphetheni kungugqu, amasiko, imculo lemgido. Imele iStudio 7 igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Kolunye njalo udaba, iqembu lomdlalo weTaekwondo elePanthers Taekwondo Club selisungule inhlelo zokuqeqetsha okhekhe kwaBulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Umkhokheli weqembu lePanthers Taekwondo Club uVusimuzi Ncube uthi injongo yabo ngeyokurhwatsha intshantsho ezizamela ilizwe leZimbabwe emidlalweni yezinga laphezulu eminyakeni yezayo.
As the Panthers Taekwondo Club, sesilamaklabhu angu-8 and in total we've got 271 kids, of which out of 271 kids ngikhangelela ukuthi in the next 5 years or 10 years lami kuthiwe kuPanthers kule 1 or 2 abarepresente kuma-Olympics.
Ngempela viki edlileyo iqembu lePanthers Taekwondo Club liqoqe imidlalo engenwe ngamaqembu aphuma emadolobheni achiyeneyo akwele Zimbabwe, njalo bekukhona futhi leqembu labadlali abadabuka elizweni laseLesotho. Umqeqeshi womdlalo weTaekwondo uRicky Tembo utshayele ihlombe iqembu lePanthers Taekwondo Club ngokuthatha awalo inyathelo lokusebenza labo khekhe, esithi lokhu kuzakwenza obala umdlalo uthuthuke ngendlela emangalisayo.
Hawu, uqakatheke kakhulu. Even abanikazi bakhona beKorea baqalisa bebancane as early as 2-3 years old. So imagine by the time efika kubo 9-10 yabe senjani. Yikho beproduce ama world class athletes.
Amaqembu angene kumncintiswano wangempela viki okubizwa ngegama elithiwa Panthers Inter Club Championship. Ngagoqela amabili asuka esikolweni iHarare, bekukhona njalo ebelivela eManyame, kubekhona ebelivele eAirports, bekukhona futhi ebelivela eMatopo kanye nalelo ebelivela kweleLesotho. Ikanti bekukhona njalo lamaqembu akoBulawayo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ziphelile ezo soko hlobo zami ezithandekayo. Ze silitshayela ke ingoma silivuse selule imizimba. KoBulawayo livuka njani, Gwanda likaye bathu bamudimu. A Bait Bridge, Harare, Binga, Wange, Victoria Falls. Kuti chicha gechenge munchani makamu wangu. Echolocho kezi livuka njani. Mamelani ingoma kaNak Music egqibake uhlelo lwethu lwendaba zekuseni. Likhumbule ukuthi silazo njalo ezinye ngesikhathi sika 7:30 kusihlwa. Singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi abantu abazawelwa zingozi zomgwaqo ngekhefu lephasika balakho ukufa mahlayana ngokuswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka bekhalale umsebenzi. Abatshayeli bezimota bona bakhuthazwa ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo ngephasika. Kwanelo kwamanje mthwaka zomuhle matukanduna bafuphatila libelelanga elihle.